Indaba zethu lamhlanje ababalisi batshengisela emgwaqweni bekhonona ngeholo eliphansi. Ibandla le-Transform Zimbabwe lithi ibandla le-MDCT kumele lingafaki abantu abazancintisa kukhetho oluzayo endaweni abazithola ngaphansi komanyano we-MDC Alliance. Ibandla le-ZAPU lithi ngamanga akhulunywa ngumnumzana Robert Mugabe othi yibo ababangela umqhaqho we-Gugulahundi. Uhulumende uthi uzaqhatsha amadokotela akubutho ukuthi asebenze eMpilo Hospital lezinye izibhedlela lapho okulamadokotela akhalala khona umsebenzi. Abeswazana abazancintisa kukhetho oluzayo bakhuthazwa ukuthi bakhankasele ukunceda amankazana abhekane lenhlupho ezijiyeneyo. Siyahlolisisa ezomnotho ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lisithi sokulabantu bakwamanye amazwe abafuna ukuvula amabhizimusi kweleZimbabwe. Ku-Live Talk lamhla, uhlelo lwabatsha olwezi-connection, sixoxa ngabasakhulayo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenje yokuzibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye kuku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku 6080 kilohertz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.